Böyle.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba mthokazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 23 zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission basola ukukhululwa kwabantu ababe bebabophile.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama, izalwanza kule South Africa zichaya phansi ngentonga zisizwe.
Sekuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zamanye amazwe leza kwele South Africa elokitshini le Diepsloot eJohannesburg khona le eSouth Africa. Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edwale le Senate lapho ayetheswa khona amacala amabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abekhomishini lebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubotshwa kwabantu ababotshwa besetheswa umlando wokuphatheka kumkhuba omubi wenkohlakalo, kodwa mahle bakhululwe khonapho sokubizwa ngabaningi ukuthi i-catch and release ngesilungu, ikakhulu nxa kuthe kwabotshwa abantu abalezikhundla eziphezulu kumbe abalemali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso yebona ngelungelo loluntu eTransparency International Zimbabwe namhlanje bathule impumela yophenyo oluveza ukuba abesifazana yiba besilinganiso esikhulu esikhahlanyezwa emkhubeni wenkohlakalo owenzakala kunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kwempumelo yalolu phenyo, umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezenkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission, Isaac uNkosikazi Lois Mathanda Moyo, uveze ukuba ikomishini yakhe isikhathele ngokuboshwa kwabantu abahle bakhululwe ngesiphangiphangi.
Ngizwile kukhulunywa ngokubotshwa abantu ukuthi bayabotshwa bethiwe, kodwa ngizithembisa ukuthi siyasebenza ukuthi sifuna ukuthi labo ababotshwayo bathonisiswe baze bagwetshwe.
Umathanda uqhubeka echasisa ngasebekwenzile njengekomishini emizameni yabo yokulwisana lenkohlakalo.
Sesiswela indawo yokufakela impahla eyantshontshwa ngabantu. Sesamisa lama bank accounts ukuthi engangeni imali. Sisayenza ukuthi kube lomthetho osivumela ukuthi kube lula ukwenza lokhu. Umthetho wethu uthi iNational Prosecuting Authority yiyo ethatha lezi ndaba. Sifuna ukuncedisana le-ofisi ka-Attorney General ukuthi silungisise lokhu.
Uthe ugwalo lolu ngempela luveza umqotho okugoqela imali eningi etshontshelwa uhulumende, ngakho-ke kuqakathekile ukuthi imithetho iqiniswe yokujezisa lezi zigangi.
Ugwalo lolu lusitshengisa ukuba sesizamile ukuthola imali yemithelo ngokuvala ukuntshontshwa kwemali. Luyatsho njalo lolu gwalo ukuthi kusamele senze okuningi ukuze sithole imali entshontshwayo.
Ugwalo lolu luveze ukuba ele Zimbabwe lilahlekelwa imali eningi entshontshwa ngabantu engaba ngamabhiliyoni phose amabili, 1.8 billion ephuma elizweni iminyaka yonke. Amapholisa lawo abikwa ekhokhela emkhubeni lo owenkohlakalo elandelwa ngabe ofisi yokubhalisa ingwalo zokuhambisa zama-passport endwendweni zokudinga amafutha ezimota zasemsebenzini, lapho abantu abachatha abantu befuna imali zokungenisa abantu emsebenzini. Abantu abake baba uhulumende asebeboshwele inkohlakalo bagoqela owake waba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko. Abake baba ngabaphathi ntambo bakahulumende unkosikazi Priska Mfumira loMnumzana Ignatius Chombo, kodwa lanamhla lokhu akula kujeziswa asabethe bakwenziwa. Ingcwethi zithi kunzima ukulwisa inkohlakalo elizweni ngoba abezombusazwe besebenzisa ikomishini yeZAC ukulwa izimpi zabo zokuxabana ebandleni elibusayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elokishini le Deep Sploot eSouth eJohannesburg kwele South Africa ngemva kokubulawa kwepolisa elibikwa libulewe isizalwane seZimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama izalwane zakwele South Africa zitshaya phansi ngentonga sithi abakwamanye amazwe ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni ngabaphume baphele kuleli lokishi. Omunye okhokhela izakhamuza leli lokishi igama lakhe elingavezwanga ukubike kucaca ukuthi bafunani.
Abantu bethu bayabulawa ngabantu bokuza laba. Sifuna ukuthunyelwa amabutho lamaphoyisa babuthwe bonke. Bahamba.
Just give us in peace. You are not safe like this.
Izalata zonke kule lokishi bezivaliwe ngamatshe, ingcekeza, lamathaya abaselwe umlilo. Iningi labantwana kabahambanga esikolo kanye leningi labasebenzayo njengoba imota, amabhasi lemichova obekuzama ukungena kulindawo bekujikijelwa ngamatshe. Ngolwesihlanu kudutshulwa ipholisa lafa ngesikhathi amapholisa agijimisa izigebenga ebezidingwa ngecala lokubulala. Ngesinye salezo zigebenga ezibanjiweyo sekuvele ukuthi isizalwane seZimbabwe. Izalwane zakwele South Africa zithi phezu kwaleli polisa kubulewe futhi ezinye izakhamizi ezimbili lakho abathi kwenziwe ngabakwamanye amazwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mehluli Ncube ohlala eDeep Sloot uthi loba bekungakahlaselwa umuntu okwamanje abanasiqinisekiso sokuthi lolu dlakela luzaphetha ngani.
Khona now South Africans balwa labantu abangaphandle bethi bafuna nje umuntu ongelawo amaphepha. Sebezezela bona umsebenzi wamaphoyisa wewomafesi. Kukhanya ngathi usaqhubekela phambili ngoba ne-helicopter naye lapha indiza emoyeni. Imoli ivaliwe ngale ngase-Deep Sloot.
Ngigcina ihlalo lenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kulusizi ukuthi ihlekana lezalwane zeZimbabwe elikhethe ukuba izigangi lingcolisa igama lakhe wonke umuntu.
Siyakugxeka lokho njalo sidlulisa amazwi enduduzo kumuli yepolisa lele libuliweyo njalo sibiza izalwane zaseZimbabwe ukuthi kumele sekele udlame lolumele sekele ukuganga lokho okwenzakalayo. Njalo sifisa ukusebenzisana lamapholisa eSouth Africa ukuthi siqede ubugebengu lobu obukhona emphakathini walapho esihlala khona.
Imizamo yokuthola ukuphawula kwamapholisa lobakhulumende ibingakaphumeleli kodwa kumongameli Cyril Ramaphosa ngeviki ephelileyo utshele umkhokheli kahulumende we-Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed ukuthi uhulumende wakhe uzasebenza gadalala ukuqeda udlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapo.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayi babo abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyakubanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathaweni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edalele Senate lapho etheswa khona icala lokuthi wayefuna ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukwenzela ukungcolisa igama likamnumzana Joe Biden omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli. UHunter Biden umtaka Joe Biden wetheswa icala lenkohlakalo.
abamela ibandla lama Republicans bavimbe ngendlela zonke ukuthi kungabi lobufakazi ekuthoniseni icala leli. Ababona kwenzakalayo abagoqela umnumzana Jerry Twala Jackson ingcwethi kwezombusazwe bathi ababoni abakumandla lama Republicans bevuma ukuthi kube lobufakazi. Abantu abanjengo John Bolton wayekuhlangothi lwezomvikela kuhulumende kaTrump. Ake sizwe uThwala ekhuluma ngodaba lolu.
Lokhu mbona beyibalabalisa lapha sikhangana nje uyaqhubeka futhi namhlanje. Kodwa sisuke sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu lamnumzana uTrump liba ngathi baningi laphana ePhalamende, so kuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho mbona ngathi kayisizi kangako.
Nxa ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale-ke edale le-Senate ungathi ningakho?
Kwakusiko ukuphikisana mpela engingathi kule transparency ngolimi lukaQueen, ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo, kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefucela umnumzana uThambo ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulisi.
Siyabona ukuthi-ke abakubandla lama-Republicans bayala ukuthi kube labafakazi, kambe kuyini okwenza ukuthi benze njani?
Lokho kusoba lokuthi nxa ungathi umuntu olobufakazi kabangavunyelwa ukuze efakazi, kukhona okufihliwayo. Zikhona izinto ezimbi impela okusoba lokuthi umnumzana uThambo wazenza, kodwa-ke ukuze avikele ukuze bamvikele yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze letha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indlulo xaxa kuziyowelaphi, kodwa ngibona ngathi kuyinto engalunganga kakhulu, ngoba nxa usuka usiba le mfihlo kusho ukuthi kukhona okubi okufihlayo, ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlo yinto enhle, kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye, nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu abasoze bedliwe yini kukhetho oluzayo?
Kusangenzeka ukuthi badliwe, ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako, ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje besokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
Alo-ke ngumnumzana Gary Twala Jackson ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 esedolobheni le-Dallas e-Texas khonapha kwele Melika. Ku-Live Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela indlela abesifazane abaphila ngayo phakathi kobunzima bokunakala kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singaka esigabeni esilandelayo besikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence ufike lamhlanje kwele Israel ukuyangena kumbuthano omkhulu wokukhumbula amalahlekelwa ngumphefumulo ekubulaweni kwabantu abaningi besijuda ngakobele Germany. Umongameli Donald Trump wele Melika wethule umbiko wokusola inkampani elungisa indizamtshina e-Boeing ngokulungisa indizamtshina yohlobo lwe-737 Max eqhubeka isiba yingozi. Udubo lwentethe kwele Kenya lubikwa lusasetshelwa ukuba lungachithekela lasemazweni angomakhelwane lugcine soluhlasela umhlubulo wonke. Lezi ntethe zibikwa zivela kwele Ethiopia laseSomalia, njalo inani lazo likhangelelwe ukwengeza lapho kusiyafika uNhlangula. Umbiko kamkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa obukhangelelwe ngabalandeli bakhe abaningi uze wethulwa ngomvulo ngemva kokumiswa ngamapholisa kuviki edluleyo. Kambe lumbiko ungaba uphethe uphe abantu ithemba ledlabuzane lokukhangelela elakusasa elihle na. UChamisa uphathe okuningi uphathelane lezombusazo welizwe kodwa okumqoka ukuthi uthi lumnyaka ngokungena ezitaladeni kutshengiselwa. La ngamazwi aseyinhlala yenza yebandla leli lanxa lisakhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni semaNdebeleni ebheju likaZulu endawonye lesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo uMnumzana Swithani Chirotsa onguye osungula lingxoxo.
Angani vele uhulumende kaMnangagwa uke ngafuni uhulumende ukuthi vele kuxoxiswane lezakhamizi zeHarare ngoba phela sokule pressure esisuka ngaphandle kwelizwe ukuthi kanti i-MDC seyabhanwa yini i-pressure esiyenza ngani angani bayaxegisa angani bayakhulula isike yade bezibophile kodwa kusiya ngabo vele bebengafuni ukuthi benike imvumo kakhulume yabantu. So mbona lokhu kubangelwa yikuthi so usuke kwabasobala kwamanye amazwi ukuthi uhulumeni kaMnangagwa ngani kulolunya ebantwini.
Ye, ngize kuwe Mnumzana Fuzwayo, kukhona yini ongakutsho ikakhulu sikhangele ukubana ngamazwi kadethiwa wona azapha idlabuzana abantu njalo atshengise ukuthi bandla lizabe libheke ngaphi phambilini?
Hayi, ngibona ngathi uMnumzana uChamisa engabe ekhulumile labantu kodwa akukho esingathi kuyabambeka sikulo ukuthi hayi kathesi uthe eqeda ukukhuluma labantu kwaba njengotitsha wenjuva. Kanti yabona ukuthi thina besikhangelela ukuthini uzathi ngakhuluma sibona abantu ukuthi hayi sokungena ezitridini ngoba sebekhulumile njalo nje bayalisana namapholisa ukuthi ufuna ukuyakhuluma kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kusadala umahluko. Osokudingakala ukuthi abantu beZimbabwe sesidubekile uhulumende siyakhuluma laye kasilaleli lokhu ikho sesikwenza. Ubona ngazathi kungani kuyasilela khonokho ukuthi kanengilengi silwela ukuthi sifuna ukuyakhuluma labantu kasitshela ukuthi sifuna ukuthini sithi bantu kasiphakameni sizikhulule kulobu bunzima. Ubona ngathi kokusilelayo khonokho.
Nantu daba Mnumzana Chirotsa, ungathini wena ngamazwi kaMnumzana Fuzwayo?
Ngibona engamazwi amahle kakhulu. Ungananzekela kuma WhatsApp group, nanzekele kubo Facebook nakubo Twitter, bele ezingini zonke lezi ezisekulenzini uzananzelela ukuthi abantu abaningi babiza into abathi i-section. Kodwa phela ngiyananzelela ukuthi ukhokheli be-MDC kuthatha esiyi-DSTW bottom up approach. So izwe yabo ekuseni kuhle ngazi vela phansi ngoba kwesinye isikhathi uzathi uyinkokheli uthi let me do some action uthi wena uyangena esidini ubone vele kungela bantu ngemva kwakho. Kodwa ipressure yokuthi abantu bengene esidini nxa ivela ku-followership ibalandele alekho kulungile kakhulu. So mbona amazwi kaMnumzana Fuzwayo engamazwi amahle ngamazwi okuthi lami ngadana laye uMongameli uChamisa singanathi siye sixoxisane ngakho.
Ye Mnumzana Fuzwayo, wena kodwa uthe kungani isikhathi sokukhuluma sesedlule sokungesokwenza, uthini wena manje ngamazwi nalana?
Amazwi engabe mahle engokuthi hayi ngokutengiselwa ngokuthula nje kodwa mina ngibona ngazathi ungakhangela aba utitsha wenjube nabantwana besikolo abazange balwela ukuthi bekwenza umhlangano ukuthi be-announce ukuthi bazayithula isithombe sikamongameli nokwethula ifulegi bengene ethareni bakwenzile babe bengene ethareni. So mina ngicabanga ukuthi yena kathesi through his structures he should have been mobilizing abantu ukuthi no in your communities on this particular day akula umuntu osuka ku area yakhe wonke umuntu toyitoya engathi esendaweni yakhe because ukuthi wena kuthiwa uqedile inyanga yonke usiba lamapolice usithi kwakhona ngifuna ukuthi ngivumele ngenze state of the nation address i-state of the nation address yakho engiyokutyela abantu ukuthi kwakhona ngumuntu akokutoyitoya lokhu uyakwanisa ukuthi through your national executive through your party structures kwehle uhulumente lingamethusanga ebone kuphela abantu sebenjani sebesethareni eqalisa ukuphaphatheka manje jiko thina sikhuluma kakhulu senzeka lutshwane
mnumzana Tiroza uthini wena ngalokhu
okwenjube kuhle kodwa uzananzelela mfowethu ukuthi asizange sikhulume lokhu zemaphephandaba ngendaba yenjube ngoba besingafuni ukuthi laba abasekeli bezani bethole ithuba elokuhlambaza beqambela abantwana amanga phela kulakho ukuthi bengabona ukuthi MDC iyakuncoma khonokho okwenza abantwana bese besithi into le ibi-politically motivated kanti-ke thina vele sifuna ukuthi abantwana belungiselwe la matitsha la alungiselwe so zananzelela ukuthi azange si-issue statement isenzela ukuthi bengasoli abantu ozananzelela futhi ukuthi phela abantwana kabakho ku-majority age
lo-ke ngumnumzana Swithan Tiroza esikhulumele isebandla le-MDC kobulawayo obexoxa endawonye lomnumzana Mbuso Ofuzwayo olilunga lenhlanganiso elula ilungelo likazulu esigabeni semandebeleni ebheju likazulu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende encedisana lenhlanganiso ezizimeleyo ubikwa elungiselela ukukhupha amanzi asezindlini zemuli ezedlula ikhulu ezathinteka ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula eladala umonakalo omkhulu ewange ngomgqibelo odluleyo. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usanda kwethula lapho okugcinwe ezinye zalezi muli eguest house yewange Colliery Company. Abanye bahlaliswe eCinderella. Iningi lalezi muli livela kuward 9 eLwendulu. Njalo uKhansila Fani Tshirwa walendawo uchasele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Lapho manje kuza kuya ngomumo wezulu leli because izulu leli azange silibone lithina the way eline ngayo this year. Even the previous flood ebengekho as serious as this year. So ukuthi ngithi ngifake i-specific time okwakathesi angisoze ngiyelise until and unless ngakhuluma labo health officer as well as i-village office ukuthi sibone ukuthi i-cleaning liyana yama-drain ama-blockages lana ade khona soku-writing sokukhithiwe konke in but at the moment work is still underway the cleaner bezama ukukhipha ama-blockages lawana.
Labo-ke abaseleyo ewadini yakho
laba abaseleyo abalamanzi ezindlini zabo amanzi azangangeni bonke abangenelwe ngamanzi ezindlini bakhithiwe bafakwa kwezinye indawo and then labo abaseleyo kuyenziwe umsebenzi wokuthi kuklinwe indawo yakhona ukwenzela ukuthi izulu lingaphenduka lingatholakali lingena endlini laphana.
Kuyini okukhona kathesi ezindlini zalaba abahlezi ku-guest lodge?
Hayi akuzange kudilike ngamanzi kuphela ebengenile so amanzi lana abakwanisile ukuthi bawakhiphele phandle be-dry izindlule ziyana but since angiyaboni imbheda ingangenwa ngamanzi iyathatha isikhathi eside kulama-floors ukuthi amanzi lana aphume so bebelokhu bechaya izinto leziyana
besabele ukutshontshelwa nga impahla zabo zisegcekeni.
Hayi ama-chances okutshontshelwa they are very slim because bethola futhi uncedo ukuthi bethwale izinto leziyana bezifaka e-guest house lapho abakhona bezama ungani bayazidraya phandle on the lawn.
Selike la khulumisana yini lo hulumende lezinye iziphathamandla zakhe ngalolu daba njalo bathembisana?
Civil protection unit eke yafika bakhangela bepromisa sibili ukuthi bazayahlala phansi and then and yakwazi ukuthi ama-councillor they are controlled from Harare, but now they sent word out to the people with whoever our wishes about one is at the moment. We will look at Ngenela, Veneta Bank, family.
Loke ngukansela Fani Tshirwa ka ward 9 eLwendulu umbe number 1 eWange ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlangano Studio 7 ekhona le eWange. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders selithole imvunulo eyokugqoka nxa lizilolonga evele kubasekeli balo abahlala kwelebhilicane. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla zeqembu leHighlanders ezivalisa umsekeli kamgcini sihlalo uModern Gwenya, uCEO weqembu uNhlanhla Bahlangene Dube kanye lesikhulumeli seqembu uRonald Moyo yibo abayemukele impahla lezi ezivele phesheya kolwandle namhla ekuseni. Umsakazi wolodumo njalo engumsekeli weqembu leHighlanders omkhulu uEzra Chisa Sibanda nguye obemele abalandeli beqembu leHighlanders abahlala kwelebhilithani njalo uthe unqobile Nkomo udlale indima enkulu ekudingweni kwempahla ezokuphathisa iqembu ngemva kokuzwa izikhalazo zenkokheli yeqembu. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthe basamukela ngezandla ezivulekileyo isipho lesi esivela kubalandeli beqembu.
Abantu bangakhangeli kakhulu ukuthi nxa sifuqana sifuqanela ukuthi senze ngcono, babe sebekubona ngani mhlawumbe liqembu elilwayo. Hatshi, yikuthi izifiso zethu ngoba siyachisekana, yikuthi izinto zenziwe ngendlela esifuthisayo sonke. Ikancane kancane sikhuthazana sifuqana esifuqanela ebuhleni kuyaphumelela. Lokhu kwakwenziwa ngumuntu ozondiqemba, kwenziwa ngumuntu ozondubani, kwenziwa ngumuntu olithakazelele iqembu lakhe. So siyakubonga kakhulu kasi.
Umsekeli kamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Gwenya ukhuthaze abanye abalandeli beqembu leli ukuba labo baliphathise, hathi ukuba bechothoza kuphela.
Isifiso sami ngesokuthi ama-supporters ayalindana labo kabalethe phela into esizifunayo kangaka kulokuthi belonke beyisola ku-social media. Lokhu kuyasikhuthaza okwenziwa ngudawini ukuthi umuntu wakho oyithanda ibhoso ungakhulumi kuphela. Ukuthanda ibhoso kutshengiswa ngokwenza okuhle njengalokho kwenziwa umdawini.
Abalandeli beqembu leHighlanders abangaphetsheya kolwandle yibo akade bebhadala iholo lomceceshi uHendrikus Pira de Jong nyakenye. Labo abahlala elizweni laseSouth Africa sebaqala uhlelo lokubuthanisa imali yokuphathisa leli qembu abayitshaya nyanga zonke, njalo lolu hlelo lukhokhelwa ngoye ngumdlali weqembu leHighlanders uAlexander Masebo. Iqembu leHighlanders eliqalile amalungiselelo alo alo nyaka, njalo abasekeli bakamceceshi waleli qembu uMark Harrison abathi uMandla Mpofu kanye lobekuthemba Ndlovu yibo abasagijimisa abafana ngoba uHarrison oyisizalwane sekwele-England yengakatholi imvumo yokuba asebenze kwele-Zimbabwe. Yimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo lamhlanje. Abekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubotshwa kwabantu baphinde bakhululwe khonapho. Sekuqhamuke udlakela phakathi kwezivalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elukitshini le-Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa.
kuqhubekela phambili ukuthoniswa kamongameli Donald Trump edale le-Senate. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Nisitha simaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30 lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.